Soku izika disenda bako VOA Ndebele.
Alifuga njani zulugandaba wala mgele msakazwe niwe studio 7 walo sitatu mshazi ku 29 tuligazi 2020 Chris Gande ndabe nizetu la mflanji kula bantu abane ababopileo bebulawa i COVID-19 ngesikhathi inani labale gciwane le coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu abacatshangelwa ukuthi yibo abakhoxa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolosihlanu baqhubeka bethunjwa silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo kobulawayo
abona unyawo ufuqwa ngamandla wahlwavuleka kawani babekungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya amehlo kuphela
ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abanye ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labale gciwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathi intambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathi intambo ezokulima umnumzana Terence Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlife.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19 kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sixwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacashile njalo abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembhobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock tele ukuthi khona ngizavala umnyawo sengikhiya sengilala unyawo ngingakawuvali ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahlwavuleka kawani babekungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya amehlo kuphela bebe yombhobho bonke bengu-4 bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo umunye wahle wambamba ngentamo babe bemfuqa bemfuqela phandle babe bendonsa abangu-2 yiwa bantonzile abanye abangu 2 bayisale endlini besecha indlu labana abangu 2 bahle banithatha bayingenisa emotini babe imfaka phakathi babe imfuqa ikhanda phansi ukuthi ngaphansi ukuthi ngabone ukuthi umuntu ayisiyanga umuntu engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku dusty road ngabe ngisizwa babe qala ukumbuza but ukuthi kungani kuseganyeni vele kungasela light or anything babe qala ukumbuza imibuzo eminingi ningi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bengihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo kodwa bebengakhulumi into kade bengibuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babe bethina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babe bengihambisa edamu leyana lakho babe bekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenza yonke into besokubuhlungu kakhulu yimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba kube kugodola it was around 2 ngiphumile phandle umunye wabe engiqhubela ishedi kuphela uma babawesithi sokumele ukugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela uthi kuyini
kuconstitution yezimbabwe isisekelo sombuso sika-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona uhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kube ngani bonke balemizimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona inini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi ngibona laba ngoba ubuso babo bebuvaliwe bona laba bengufuki bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhulumisa indebele wonke bekhuluma isishona isishona esingisile ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokwenza kwabo ucabanga kwami nangokuthi kwabantu abalesamfum of i-military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholiseni
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bathine sebesithi babefuna incwadi eyabe ivele emapholiseni kunjalo kube nzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngake ngabizwa ngamapholisa emagwebhe abephisi bengibuza imibuzo ephosi efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bona laba abandile isikhathi abantu laba bengitoa bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information eyizabe ngiyithola mayelana ne-demonstration izaba khona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiyaripota ngoba yonke into eyizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lisithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Job Sikhala untungameli inkomo we-Studio 7 ucocela esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda
uyaphosisa kala qiniso uma esithi thina ikesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu angiseven owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman usikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula ne-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasosha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathesi military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasosha asebusa
Isikhulumeli sezano umnumzana Patrick Chinamasa enasimuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela. Lithini ngalokho?
Amazwi kaChinamasa ngawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sika sithole ngo 1963 endlini kaNkala abazange ngelanga nje lodwa ukulandela imthetho yelizwe. Yikho ke ungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqetha ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrator. Lokhu kututhi uzachaya abantu, hayi, ukhombisa hlophe nokuthengisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrator abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esathiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasatasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwabahealth, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. Uhealth konke namaphoyisa abathoko kungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 akula abantu abazodlula 45 ayala still amaphoyisa ato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Ah, sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lana olidlulile wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, wasekacaca kithi ukuthi ha akho into esingayenza ikugijima ke sisiye enkantolo manje sesithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze kodwa nanku-ke umthetho welizwe nansi lesifo esifikile siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxosha kubandla lenu njenge-MDCT kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotshwa noma akakaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhe ngu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebese ngasabiza la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi yabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application lesi yenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba u-Elias organ wethu labana ngama responded labane interest ukuthi into le yenza kanjani so sibakhophile nabo sabafa
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le MDCT ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempilakahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla. Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini we-Country Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Bavukele ebhenki ekuseni tshona umile ngula mali uyayithola bazaze bekutshela ukuthi sesivala abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Sike lapha kuphela ikhefu lokho esinile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke ngihamba ukukhangela abaningi. Siyabuzana abavela emakhaya abantu bagadile izimota zona ezidurayo babuye emabhenki la amabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Kukhona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa yikungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le Western Union azithathi imali ebhanga le Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uZulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le ZB Bank kanye le CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze lockdown ezokumisa uhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Imele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakwaStudio 7 nabasakazi bakwaStudio 7 abahle, ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bazika bazimba abantu kuyikwethula umthetho kuyibu-dictatorship lobo obakusenziwa ngomgaba kuke kube netshintsho.
Okokuqala nje injani msakazi, hhayi mina mphilile. Hhayi mina ukutshengisela ngibona kungenzi msakazi ngokuthi umkhuhlane lowo wandile ngokuthi nxa litshengiselwa umkhuhlane uyanda elizweni njalo ilizwe leta kalilamali. So ukutshengisela ngibona ukuthi hhayi abantu kameme sibike ukuthi umkhuhlane uyabulala sibeme ngokutshengiseka kalokho umkhuhlane udlule lowo. Hayi mina ngibona ukujengisela kungalunganga umsakazi wami. Hayi ngibengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukujengisela kulunganga abalaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okhulumayo umgcini Dladla kathi St Francis Town kodwa zalela uphane emzola. Hayi ngiyabonga.
Balaleli bakaSibusiso. Ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usubona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi njalo eBulawayo kwahlala isikhathi abantu bengakathestwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula. Akuzange sifike ukuthi abantu bathestwe. Ngingakhangela ama-lockdown njengabombundane labo omthunzini. Ngale minyaka e-10 yezwe ngala manzi labana bantu. Kwaqinisa ungabona abalala ezikotho bayakothoza no-social distance. Mamaki so lethuswe lokutanalana amalokuthandiyana bakithi laphana izalele i-COVID izalele sibili ngabe bayaphuma sibili njalo kwekuzileyo bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta banabana babantu bamalokuthandalana njengabobuzini ngoba ngikhuluma nje basezipoto kathi esebuhlungu akula mamaski akula social distance abala manzi labana abantu akula ma-toilet abanye bahambele egangeni kunzima sibili uBulawayo hayi i-COVID izaqeda.
Nifuka njani bakamthakazi? Hayi thina siyavuka sizayo ngakuyavuma sizatshengisela kodwa vele ungazitshengisele babulala amasotsha antsho bona basuthi baseduze phela lo president kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha ngakalisa kokuthandi sihlobo zami ngoba siphila kanzima uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe sithwele nzima sihlobo zami ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiwumkhuhlane we-corona lo abantu baphongubotshwa abantu baphongutshaywa shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi lisikhulule sithwele nzima abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapho abasebenza khona shuwa manje sithini bakithi ake lisincedise bakithi le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa shuwa sizakufa lize zwathiwa sibulewe yindlala babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi yindlala.
Salibonani impela abantu baka Studio 7 likhuluma lo Josephat lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani abantu baka Studio 7 thina siyasenda ama messages ethu impela lathi sibeke uvolo kaliwabali kodwa liyavula yakhombisa ukuthi avuliwe aliwabali lokhu libala abantu ababodwa. Hayi siyacela ke lami ngicela impela imessage yami lelibali isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo wonke amagciwani yizani alikho igciwane ledlula izani izani yini igciwane lifanele ukukhitsha bese sikhipha ke ne-coronavirus so ngomhla ka-1 lo umele mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizani siyalikhipha abantu sike sizamele ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela siyamfuna abantu siyamfuna kakhulu lo mlungu uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale-corruption kwayo lama-MDC lawa liyababona labo bayehlukana bayahlangana bayehlukana asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bajahe zona izikhundla lezi labo bengangena embusweni bafana nezansi siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele sicela libali imeseji yami bantu bawasitsisevi ngiyabe ngiyilalele kusasa ekuseni ngosisi uma ningayibalangani ke mpela selimjibini unyeke nezansi ngiyabonga
mthokazi omuhle lina abakhulu. Ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo hey yibo basenzayo thina besizithulele khona befuhla besuke emazweni akathana befuhla bekuthi ngcele lapha basithelela lento kodwa-ke hhayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID landele nje isiqondo zonzo ezithiwo mina kakhulu kuyamisayiti khona ukuhlala kathana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiyayo emphakathini isikhathi esiningi bezisithethela ngedwa ngemuli yami ekhaya hhayi ukuhambahamba kangikuthandi lawe zizivikela ngokufaka isayeke sami xa ubonana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyakucelana madoda hhayi ngiyafisa futhi bona bababuya befuhla kangeke ukuthi izivalo zikhula njani shwa insuku zonke yimuve ngwenye daluka
salibonani basazi ze studio 7 ubaba lo kade khiso uthi abantu abanikuza nge ezombangazwe liqiniswa lapha ebhinga mina ngiyakwazi kwenzakala ama councilors vela kola councilors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla kwakhulunywa ukuthi through meeting yefull council ebhinga wakhuluma ukuthi ama councilors le secular yabo bathi bona ngabalanda bale secular lokho kokuthi sidependa nge-district ukuthi i-district yangkhona yona eyabe icabanga ukwenza njani ngokwezanu p f kwabo thina vele singama councilors vele kumbe kumasobhuku abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuku bangama-shadow councilors bafakwe ezanu p f ukuthi bayanikana ukudla kubhalwa ibaba ezama-registers angikhona laba abe-social welfare mdungwe kwe-department ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Sesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa eziwujayeleyo ukuthi kubonakale ama-candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa kukwenza kwakhe khonokhana kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebegula abantu laba. So ukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president labo bangachayani yikuthi bekuzaba khona ukuthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu li-divided kakhulu. Yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube le mihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia le-social media ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu.
Konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama-polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama-Republicans lo kuthiwa yi-Fox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke laphana ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluza kwenzakala. Ikuthi izinto zalapha kwenzakala ulutho ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje. Kuvuke kusasa sokuthi epic. Sekungokunye ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu azame lokhu yana azame lokhu azame lokhu yana ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Kukhanya ngathi okwezinto kwakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama business la avule masinyane vulan sokubula abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulan kungavulwa kuhlale ngcenye 2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasa Ah, silesi. Mbona ngathi lapho kuzadla kumtshaye kumchokotise kumqedidu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ngapha kwele Melika. Usengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi nani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.